I-Patriotic Bill izama layo ukuthi abantu abamalunga emabandla aphikisayo bengahlangani labantu abavela ephecheya kuma Western countries. Sibona ukuthi iZANU-PF nxa ingacabangela ukuthi umhlangano lo ngokugenqula umbuso weZANU-PF, amalunga e-Citizen Coalition for Change engazibona esephosela entolongweni, ukube sokusiba yinto phela efana lekasikhala eyokwephula amalungelo oluntu. So umthetho lo siyawusola kakhulu, ngumthetho otshengisa ukuthi iZANU-PF lodlakela, yimthetho otshengisa ukuthi iZANU-PF kayiguqukanga, umthetho otshengisa ukuthi isithembiso ezabekwa ngumnankagwa engakathatha umbuso ngo-November 2017 izithembiso lezi zazingezamanga.
abeZANU-PF abayibo abawusekelayo lo mthetho bayakulandula ukuthi wephula amalungelo oluntu, njalo bayakulandula ukuthi uqondiswe kwaba mabandla aphikisayo labalwela amalungelo oluntu. Bathi uqondiswe kuzalwane zeZimbabwe ezisebenza lezitha ukulimaza ilizwe.
Ye, ngumthetho ofakwa nabantu beZANU-PF abafuna ukuthi bazitshele bona ukuthi ibale lithi patriotic litho ukuthanda iZANU-PF. Thina siyazi ibala le ukuthi patriotic kumbeni patriotism libala lesikhiwa elitho uthando elizweni, uthando ebantwini, uthando entweni yonke eyenzwa yiZimbabwe. Fande ukuthi nxa abantu bedlala ibhola nxa iZimbabwe ingadlala leSouth Africa, khonokuhlani ukujabulela ithimu yethu, ukujabulela inguqu, ukujabulela bona labana abadlalela ibhola, khonokuhlana sikubiza sithi patriotism yesikhiwa. iZANU-PF ke isifuna thina sijabulele bona sithi ke yi-patriotism, hayi thina sithi silamalungelo lokuthi sikhethe phela lokhu esikuthandayo. Angazake sibanje ngamandla ukuthi sithande iZANU-PF kuyokuthiwa umuntu ongathandi iZANU-PF kakho patriotic. Thina ilizwe lethu siyalithanda iZANU-PF, hatshi asiyithandi. iZANU-PF yaletha i-ground kubulawa abantu besiNdebeleni. Ye, iZANU-PF yona iyiyo eyayisebenza labelungu ababeyibo ababephethe intambo zikaRhodesia. So khonokho ukuthi kuthiwa kube umthetho okuthiwa yi-Patriotic Bill ikwephula amalungelo oluntu. iZANU-PF nxa ingatshintshanga izenzo zodlakela ezokungananzi amalungelo oluntu, akulanto etshintshayo. Ngaze kufakwe i-Patriotic Bill leyo, amazwe omhlaba azabe lokhu ekhangela ukuthi iZANU-PF ikhokhela njani abantwana beZimbabwe.